amasihu awetu
ashona pi
ona amasihu
obe ukone solo aguse siwa
lamda sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi sakhelelene umadube madube kunjani
ngiyaphila but ngisilabalaleli bonke
ye siphinde futhi siloba bomsizi bhule khona ngale ke kwele South Africa baba bhule kunjani
ngiyaphila dube nabalaleli bonke
ye sikaze ngama madube kuhlupha kanganani ukugcina abantwana emazweni
kukunqa ezimbili singahlupha mauthi umntwana usendaweni yani ukuthi uthatha isiko labantu umbena njengesikolo ngokuthi uyenzani ufunda ngathi ufunda labobani kodwa ma uyukuthi uvele ezindlini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemandla kodwa ma esekhaya khayala abadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapha sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesenza kukho okwenziwa ngabantu balapha njengalapho engikhona mbona abanyeo owenziwa ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba wayekhaya kusuka kwehlukane so ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usehluleke ukuthi usigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho ngoku kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba ngumzali ungayeli ukuthi uyenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe angabi kwazi lapho avela khona ubikwazi imvelaphi yakhe angabikwazi ezinye izinto ezizilayo esisonke ukhulunye ebantwini ngoba uyabe seyadopthe isiko labanye abantu angalaziyo
ye siyakuza kakhulu-ke madube baba khanye siyakwazi ukuthi sorry sembhambanisa lapha baba bhule siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobogogo so okwakwenza ukuthi wenze khonokho indaba
dube yazi njengokuba ebholisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungcono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abanesikhathi sonke ngicabanga ukuthi yiso sizathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo thina sisemsebenzini
madube uyamuzwa uyakhuluma lapho bhule mfuna utshaya ngamafitshane sebele kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi
khona ukumsusa umsekhaya asonto easy ngoba kungumzali kulesi khathi sokuthi kukhane kumntwana kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo uyasithuka ukuthi ngumama lobala obaba lihlala ku-one room umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bakathi sibahlakaniphile uyagcina efunda ezinye izinto ezingayisizo plus ekubona izinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda yabela vele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba ngoba xa lisemsebenzini vela most of people abasebenzisi izindlu ezinkulu ngamasebenzisa izindlu ezincane njalo nxa esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho manje nxa kuvele kuyinto enkomponi ye-one room khonapho ukuthi uyalalelwa lapho umthetho wazi wanext wazi wangali kuba nzima ukuthi umcontrole umbisele endleleni but ngenxa futhi yemsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi ingakungela ukuthi ungathile kungcono ukuthi ayehlale ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngathi abuyele ivakashele for isikhathi esinganabuyeli yikho kwakuenza ukuthi sibahambise emakhaya
yes buye kuye baba bhule uthi uyakwenza khonokho so umntwana alimkhanuki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu akusitshele sikuthi kuhamba njani
dube uyazi sokungalachoyisi kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana u-1000 kilometers away from wena plus nesimo ngalo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga futhi into enginanzelelayo dube ikuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo plus wena njengomzali unama-responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi just for an example usukunganaso isikhathi sokuthi umbone lokho and njengoba umadube esisho esithi abantwana bamanje bahlakaniphile bahlakanipha besabancane yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga ukukhule ngesikhathi sidala umntwana ukukhule ngesikhathi samanje
hayike okwalamhlasima lapha abadala bathi ongapheliyo kuyahlola olivalise emoyeni ngumthembo sithembayo ugibs dube lilale
izulu akuse ziwa we mama sibe munye dina sibe moya munye sivuseleli nguma sendulo we mama sibe munye dina sibe moya munye sivuseleli nguma sendulo amasiko akwethu ihashonaphi amasiko. Oh.